sana zetu hulumendo wakitimanje wazepongu chikichela induku pezu kwa bantu ngokunjalo abantu akubathabisanga sasesithatha leli nyathelo kubana sihambe emthethwandaba kubana siye phikisana lalo siyabonga kakhulu ngoba umthethwandaba usethe isinqumo esokuthi lo umthetho kumbe lesi sinqumo esokuthi amastrada atshintshwe awulandelwanga ngendlela yakhona njalo bacacile ukubana even le special instrument esasetshenziswayo asikho emthethweni lokabathi snull and void
yiso sodwa yini lesi isizathu kumbe njalo alithandanga amanye amabizo
yebo kambe siyananzela kulamanye amabizo ayephumile ngabantu abangade kodwa kwakungasiyo njongo enkulu yokubana sifike lapho kodwa eqinisweni vele nxa uyisakhamizi salapha koBulawayo kumbe salapha eMandebeleni ukhangele ukuthi nxa kufakwa amabizo vele afakwe ngobuningi bawo abantu bakhona asikwali bakhona sibe labanye abangama-national leaders abangangena banxa bengasuki la kodwa kuyinjongo yikuthi abantu abanikangalelo thuba lokubana babe le input kumbe bakhetha abo amabizo ngokunjalo sakubona kufanele ukuthi kambe umuntu ngathi hlezi khona le Harare agijima abuyela bafika sinika amabizo kodwa umthetho ucaca kufanele akhulumisane lathi kwakufanele asinike ithuba lathi sibe lawethu amabizo ukuthi hhayi sifuna phana kube nje engxenye labo bese befana njalo futhi lingakhohlwa ukuthi nasakukhetha ama-councelors lapha koBulawayo sikhanti ama-councelors afana nayo abuye kithi akhulumisane lathi sibe le input kulawo izitaradeni lezo amabizo akhona lawo basuke ngokufanana bayehlala ikhansilini ukuthi hayi abantu bathi lawo bafake umthetho ngokunjalo konke lokho kuzange kusebenze ngezindlela phose ama-councelors acine engasatshengisi ukuthi wayekhona kodwa akhethwa yithi kubana simele so-ke kufanele abe le ngxenye lawo njenge-city of Bulawayo ukuthi ibe le ngxenye ngokunjalo yikho sa-challenge ukuthi uhulumende angasilethela amabizo nje ungathi thina singabantu abangacabangiwe
lisuka lapha liyanga soluphelile yini lolu daba
thina njengabahlali bakoBulawayo ama-councelors ethu ayehle abuye kithi ebantwini bazokhulumisana lathi kuthiwa yi-consultation sibe le input kumbe lathi sibe sibatshe ukuthi hhayi besifisi lesi starada sibizwe ngegama elinje ngesizathu esinje esinhle sikhangele uhulumende loko akuhloniphe engakuphikisi so ngokunjalo kithi sokuphelile asikhangelanga ukuthi kube lokunye ukuphikisana siyabambili sokufanele kubuye ezakhamizini izakhamizi lazo zilethawo zamabizo indaba iphele khonapho.